Ukuthi abayo kukhanya kuhlukumeza abantu abaningi kakhulu kule zinto one eziqondana lokuthi ibe yi-cathedral endala kakhulu njalo elezenzo ezenzakala khona ezinkulu. Okokuqala engingakutsho ukuthi yikho lapho esasilolui the ninth nxa likhumbula khomphana onguye owasuka wagcutshwa i-canonization singatsho njalo yinkosi yokuqala. Lokhu kuqakatheke ngokuthi yikho okwakule gawuni yakhe laphana yikuthi umuntu owenza inguquko eningi empilweni ezebandla kunele mpilweni zumba ngazwe wawenza wangani uba lula. So ukutsha kwayo kutsho into enkulu kakhulu ebantwini abasenkolweni ukuthi babona izinto zabo ezindala ade zimele inkolo yabo isingani idilekele.
So akungaze sikhangela kukhanya kule nto eziningi kakhulu eziphakathi khonaphana ongani usakukhumbula ukuthi kukhona kungabe kuyini sizokuthiwa okunye kwangikhona benelisile sokuthi bakukhiphe.
Unyawo khona okuningi njengesiphambano mqhele isigoko njengoba ngitshilo nje ngithi igawuni kaLouis lo owasuke wagcotshwa ukuba i-canonization. Okuningi kwakhona lokhu ade kukhona kuvote kukhutshwe kuqala ngoba ade kusenzakala bebesenza ukuthi bayakha khomphana izinto ezadilikayo kuyo yona leyana i-Notre Dame i-cathedral. So kwenzakala umonakalo lo nje izinto eziningi bese zikhutshiwe ukuthi kulungiswe i-cathedral yami. So ziphephe ngaleyo ndlela. Ikanti-ke irufu yiyo awuphahla lusuke lwadilika kwenye indawo kakhulu wasusuta lo mlotha ngisho le ntuthu esuke-ke yaba umsisi emdulini eminye ethize.
Ye, siyabona njalo ukuthi sokule mzamo yokuthi kwakhiwe kutsha khonapho lapho kutshe khona kambe ukuthi baza kwenelisa yini.
Kukhanya abantu abanesibathenisa izimali eziningi kodwa-ke kukhanya kuyaba lo msebenzi omkhulu kula maplanka lana asebenzayo ayiwatshileyo. Kukhanya ukuthi nxa ezosetshenziswa lanxa eseganyulwe eyomiswa athatha isikhathi esiningi kuzome abe lokhu ya nxa zikhangalela iminyaka yamashumi amabili kusiya khonapho ukuze ilungiswe yonke ngoba ade bevele beyilungiswe. Kodwa-ke abantu abaningi basuke baphakama sebelibaphe izimali eziningi zokuthi kwakhiwe.